kulento okuthiwa ngama professional ethics zokuba ligwetha. Ngikunike ngifananise umzekeliso wama ethics akhona kubalaphi odokotela. Umuntu angangena esibhedlela kumba fike esejari yakho esesifa elimele, kakuvunyelwa ukuthi uqalise ukubandlulula ukuthi lo muntu uselunywe inyoka, mina ngizondana laye kumbe uyi-opponent yami kumbe uyini, ngingamelaphi ngimekele esifa ngepoison yenyoka yona leyo. Nxa ungudokotela kungabuya i-patient isigulane, kumele usikhangele. Esigqetheni lakho kulotshiwe e-constitution yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi amelwe ligqwetha alifunayo. Ngesilungu, every citizen has a right to be represented by a lawyer of his choice. Lilungelo elikhulu ke lonelo elibhalwe esisekelweni sombuso i-constitution. Lowo ke wena ungazikhethela ukuthi igqwetha lami kumele ngube ngubani. Ilungelo lelo kalincedi nxa amagqwetha lawo engelamlando ukuthi kawavunyelwa ukuxotsha umuntu ofuna usizo kubo.
Manje pho akunzima ukuthi lamhlanje uthi emuntwini lisela likhona igqwetha engazozenza iqambe ngegama, kodwa namhla usemele, khonapho akubi lobunzima yini?
Nxa kunjalo uke wa-expressa i-opinion, wakhuluma ngendaba yona le, wakhuluma into engafanelanga le instruction oyinikwa ngu-client wakho, uyavunyela ukuthi hayi mina vele lapha sendile conflict of interest ngoba I have already prejudged indaba leyi, sengilombono vele sengifikile esinqumeni loba bengingazi lutho. Uyavunyelwa ke ukuthi uthi hayi nxa kunjalo ngitsho. Kodwa-ke ngichasise futhi emthethweni kulomehluko kakhulu phakathi komthetho lokupolitika lama-slogan e-politics. Emthethweni ngaphansi kwesisekelo se-constitution kuthiwa wonke umuntu ulelungelo le-presumption okuthi innocent, kawulacala ungakaprova ngaphansi komthethwandaba ukuthi ulecala wonile. Everyone is innocent and presumed innocent until proven guilt. So ukukhuluma kokuthi umuntu lisela kwepolitics kungumbulali kwepolitics kakufanani lokomthetho. Emthethweni everyone, those bani kuthwakala cala ngaphandle kokuthi kutshengiselwe ukuthi ulalo lelo calo, kutshengiselwa ngaphansi komthethwandaba, hathi kuma slogan emigwaqweni.